abaku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leli thuba lokubonga uJonga ngokusinika indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo enkulu Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 Zibandlela 2023 ngu-Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
what is clear is that my brother Mr. Mnangagwa is back to his old ways. He's panicking, he's jittering, he knows that the writing is on the wall. He knows that defeat is imminent, and this is why he's resorting to desperate tactics of fighting what is inevitable. Change is coming, change is in the air.
Umkhokeli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, namhla usole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ahlukumeza ngayo abalandeli bebandla lakhe.
Lokho kwenza ibandla lithuba siyako sine-confidence vele ngisholakawani akusincedisi. So kusele 6 months ukuthi siye kuma-election, akulama-structure, i-constitution yakho nayazakala. So nganento yakhe yena uChamisa afuna ukuyenza labafunayo ngasonto kaZulu.
So ngumnyaka lokhe labunjwayo ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, kodwa lokhu lingelasisekelo sombuso leziqondiso zokuthi lizabusa njani. Ngithathele izindaba zakobulayo esezinqiniswe yikomiti yedalela ephalamende ebona ngezomthetho ukuzochasisa kabanzi ngesicelo asenzayo sokutholiswa kwentathelo yezindaba ilungelo lokuvota ngaphambilini kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, lamhlanje usole kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ahlukumeza ngayo abalandeli bebandla lakhe esithi ujonge ukulichabalalisa. UChamisa uthola amazwi esemthethwandaba kamantshi eHarare lapho kusahlulelwa isicelo sokuthi amalunga ebandla lakhe awebudiriro atholiswe imvumo yokuhlawula isibambiso sepleyi. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli zindaba ephume emthethwandaba, uChamisa uthi umongameli Mnangagwa usehamba enyaweni zikamuyi owake wakhokhela leli lizwe, uMnumzana Robert Mugabe, edabeni lokwethula ilungelo loluntu kanye lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo.
Which is evidence that Zimbabwe is broken. Which is evidence that the rule of law has departed us and we are orphaned.
Yisibonelo sokuba ilizwe kalisamanga kuhle, uyisibonelo sokuba akusalandela umthetho, sizintandane kwezokukhokheli njalo siyasilela kunkokheli.
Asisanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, uMnumzana George Charamba, ukuthi sizwe icele lakhe kulolu daba njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umsakazi weStudio 7 kunsukwana esanda kwedlula ukuthi umuntu wonke kumele abhekane lecala lakhe emthethwandaba ayabe elidalile, kungakhathalekile ukuba ungubani. Esinye isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Munashe Mthutha upha umbono wakhe phezu kodaba lokusolwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa.
UMnumzana Chamisa uyakwazi ukuthi siya ku-election ka-2023 and ungakhangela ababhalayo kumaphephandaba especially le news day yamalangeni adlulileyo baphume besithi ama-CSOs athi wona ngomnyaka ka-2023 sokuqiliwe kudala. Lokhu kutshengisa ukuthi wonke umuntu, kungabe kungama-CSO, kungabe kungamabandla azombusazwe, kungabe kungabantu abeZimbabwe, sebenanzelele njalo sebekubonile ukuqina kwezanu-PF aluba sisikhangelele le-election esiyakiyo.
Amagqwetha amela abasolwa laba abagoqela ummeli webudiriro edalela ephalamende uMnumzana Costa Machingauta lo mmeli wemkhoba uMnumzana Amos Chibaya bacele umthethwandaba ukuba bavunyelwe ukuhlawulela ibheli. Amagqwetha la aqhubeka ethi abesifazane abangabanye bababotshiweyo kungabantu abalabantwana abaya esikolo, kube labanye abalezifo ezitshiyeneyo eziyingozi ma bengala belokhe bevalelwe benganelisi ukubonana labodokotela loba ukuyathatha imithi yabo. Kodwa umtshutshisi umnumzana Zebadaya Bofu uthi ababotshiweyo laba balakho ukuphazamisa abafakazi ma bengavunyelwa ukuhlawula ibail, njengoba iningi labo kuyizakhamuzi zemzini weBudiriro. Elinye lamagqwetha ababotshiweyo laba, umnumzana Wilbert Mandinde, uthi uleqiniso lokuba sebewugqibile umsebenzi wokwethula isicelo sababotshiweyo laba.
In our application, we think this is not a serious offense. This is an offense which actually attracts a fine with an option of imprisonment.
Sikubeke sobala kusicelo sethu ukuba leli kungasicala elikhulu, kulicala lapho kumele bahlawulise imali yefine. Asikholwa ukuba laba bantu kungabantu abangabaleka nxa sikhangele icala abalethiswayo.
Umantshi unkosikazi yeukayizuda uthi uzokwethula isinqumo sakhe ngolwesihlanu kusicelo sebheyili. Laba bantu babotshelwe emzini kamachingawuta eBudiriro 5 lapho ababikwa babebuthene okungekho emthethweni ngenjongo yokufuna ukubangela udlakela. Kodwa bona bathi babeqhuba umhlangano wekomiti yebandla labo, okuyinto abathi ayidingi kucela imvumo emapholiseni phansi komthetho we-maintenance of peace and order. Kusenjalo ukuthoniswa kommeli wezengeza West edalela eParliamente umnumzana Job Sikhala, owetheswa icala lokuphehla udlakela ngomnyaka 2020, kuqhubekela phambili lamhla ipolisa elenza uphenyo kulolu daba u-Edmore Runganga eqhubekela phambili ngokupha ubufakazi. Urunganga utshele umthethwandaba ukuthi akazange anelise ukuqhuba umsebenzi wakhe kakuhle ukuphenya lolu daba, njengoba wabhala ama-statement achiyeneyo kulolu daba. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngalolu daba.
The state called its witness, who was one of the police officers involved in the matter. He gave his testimony and he started the cross examination today. We are continuing with the cross examination tomorrow.
Abatshutshisi bamise umfakazi wabo okungomunye wamapholisa awenze uphenyo kulolu daba. Sambuza lathi imibuzo, sizoqhubeka kusasa simbuza imibuzo njalo.
Umnumzana Chenesani Ntungakwa ocubungula ezombusazwe usola ukuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo elizweni, ikakhulu abe-Triple C.
Abe-Triple C yinhlanganiso yezepolitiki, balemandla okuba ngumsindo. Ma sitsho umsindo, angitsho umsindo kumbeni okuphosa amatshe kumbeni umsindo wokulwa labantu, kodwa umsindo wokukhuluma, wokukhankasa, ama-workshop. Abale msindo yemhlangano bekhuluma lodaba lonalolu lizwakale. Bale msindo lawo okukhuluma lama esingathi ngama-diplomatic missions, bezama ukubonisa amanye amazwe ukuthi bona bacabanga njani. Ngibona ikakhulu ilizwe leZambia kusadake lingani lilalela ikakhulu abe-Triple C.
Umantshi kulolu daba unkosikazi Wongai Mchuchuti Guriro uthi lolu daba luzongena njalo emthethwandaba kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Usuphelile umnyaka lokhe labunjwa ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, kodwa lokhu lingela sisekelo sombuso leziqondiso zokuthi lizabusa njani. Ibandla lelitika lisoze lilandele indlela zakudala zokudinga usekelo, lisithi uZulu uzabakwazi abakufunayo. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla le-CCC labunjwa ngomnyaka odluleyo ngemva kokungazwisisani lokufuthelana kwaqhamuka phakathi kwenkokheli yamacele we-MDC ehlukeneyo. Elinye icele selibizwa ngokuthi MDCT, elinye lizibiza MDC Alliance. Loba nje ibandla leli lenelisa ukuthola izikhundla eziningi kukhetho lwama-by-elections olwagcina lusenziwa ukuthatha izikhundla ababexotshisiwe nguMonzora. Nanamhlanje kalikabi lesisekelo sombuso loba inkokheli ekhethwe ngabantu. Ingcitshi ezicubungayo zombusazwe zithi lokhu kulakho ukuphazamisa ibandla leli ngoba kuveza ukuba kalilungelanga ukungena kukhetho lwalonyaka. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Peaceful Sibindi othi kumele ibandla leli liqale lilungisise lolu daba.
Ibandla le-CCC kufuze libe lama structures ukuze likwanise ukuncintisana le-ZANU-PF ukhetho oluzayo, ngoba nxa bengela ama structures kuyahlupha ukuthi babone ukuthi bayincintisa njani i-ZANU-PF ukhetho. Njalo ufuze babe isisekelo sombuso esizatshengisa ukuthi uZulu nxa efuna ukubavotela bazawuhambisa njani, njalo ngubani oyabe esesikhundleni.
Lokhu kusekele ngenye njalo ingcitshi yezombusazwe umnumzana Matthew Dube, yena othi lokhu kulakho ukuliphambanisa ekukhankaseleni usekelo.
Lokho kwenza libandla lithubo siyako sine-confidence vele ngitshula kawona akusincedisi. So kusele 6 months ukuthi siye kuma-elections, akulama structure, the constitution yakho nayazakala. So ngani into yakhe yena uChamisa afuna ukuyenza dabafunayo asonto kaZulu. So akusincedisi ngalutho lo, izuyenzela nje kuphela ukuthi abakhona yibo nje abasekelwa nguye nje osekelwa ngabantu ukuthi abe yi-opposition party engani ilamandla okususizana kodwa akulalo.
Kodwa isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe kalilani lokungabi khona kwesisekelo esithi lokhu baza kulungisisa.
Em siqinile sikhangelele ukubana ke sizaba lomunye umnyaka leminye iminyaka sisiya phambili sikuhulumende ke obuyayo sibonga ba ehlali bezimpapwe abatsha abadala omama ugogo aba sikhase kakhulu emhlanganweni wethu we-CCC ikakhulu kuma-by-election isapothi esayithola ebantwini kate sesephalani.
Okusekelwa ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute othi ibandla leli lilakho ukwenza izimanga kukhetho lwalo nyaka.
Ukuthi-ke abantu be-CCC sebetshintshe amakhadi batshintshela iZANU-PF amakhadi sebesebenzisa i-strategy esingayisibiza ukuthi from i-analysis yami ukuthi i-gorilla strategy eyokuthi alikhulumi into eliziplanayo i-citizens laleni, uyakubona. So indlela asebenza ngayo le yokuthi abakhulumi ukuthi organizing secretary befaka aba-officiali bazame ukuthi belahlise ini iZANU-PF ukuthi ingagcini isithumela abantu bayo isiyathatha isikhundla ku-CCC.
Amalunga awe-CCC athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa njalo bezethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Omunye unkokheli ye-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi ibandla lakhe lisekunzimeni ngenxa yokubotshwa lokuhlukuluzwa okutshengisa ukuba ibandla leli lizimisele.
Njalo ngokuya phambili sibone ikhanya ingani amapholisa bakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungenasizathu. So ngenye into okumele siyenqabele ekumele siyikhangelele lapho esiyakhona kukhetho luza luka-2023.
Ukuze kubunjwe i-CCC icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. La emthethwandaba livimba icele ele-MDC Alliance elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UChamisa esebona ukuba ibizo lokuthi MDC lase limtshayisa ngekhanda weza leqhinga lokubumba ibandla elitsha walibiza ngokuthi Citizens Coalition for Change, CCC. Lokhu kungazwisisani kwenza ukuba amanye amalunga edayele ephalamende we-MDC Alliance axotshwe kulelo dale nguMonzora ewethesa icala lokulandela uChamisa. Ibandla leli lahle langena ukhetho lukaMbimbitho ngomnyaka ophelileyo lapho elenelisa ukuthola izikhundla ephalamende ezifika 10-19 endaweni ezifika 48 lapho elancintisa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Yentethele zindaba yakobulawayo uMandla Chuma kanye lolulu Brenda Harris zinxusiwe yikomiti edalele ephalamende ibona ngezomthetho ukuzochasisa kabanzi ngesicelo abasenzayo sokuthi intethele zindaba zitholiswe ilungelo lokuvota ngaphambilini kokhetho. UChuma uthi yena intethele zindaba kumele zifakwe kuhlelo lwalabo abavunyelwa ukuvota ngepost abagoqela amasotsha lamapholisa. Uthe umsebenzi wabo wenza kube nzima ukwenelisa ukuyavota besendaweni lapho abahlala khona ngoba beyabe besebenzela khatshana lezabelo lapho abahlala ngelanga lokuvota. Ikomiti le ithe izahlangana loChuma loHarris mhlaka 2 Nhlolanja. ukayena kumethe sayithi we Studio 7 wenelise ukuxoxa lo chuma ochasisa kabanzi ngesicelo sabo lesi.
Ngemva kokunanzelela kubana intatheli izindaba bezingavoti ngazo zonke isikhathi nxa kulokhetho eZimbabwe ngenxa yokuthi ziyabe zisebenzela ezindaweni lapho ezingahlali khona, silobe incwadi silobela idale lephalamende ngo-Epreli ngomnyaka ophelileyo. Cela iPhalamende yeZimbabwe ukubana iguqule usection 73 owe-Electoral Act bese bevumela intatheli izindaba ukuba zibe yingxenye yabantu abangenelisa ukubana bavote ukuqala kwabo bonke abantu nge-postal voting njengalokho kwenziwa ngabebutho kanye lamapholisa. So sithe sesenze lokho kwathi ngo-July idale lephalamende labuya lasilobela njalo incwadi lasazisa ukubana i-petition yethu yamukelekile.
Kungakutshengisela ukubana sebaqalisana ukuhluza udaba lwenu kumbe izikhalazo zenu.
Ngeviki eliphelileyo ngolwesihlanu sathola enye njalo incwadi evela khona ngale udale lephalamende eHarare besazisa ukubana udaba lwethu esaluphanyeka ephalamende seluqalile ukubana luhluzwe. Besinxusa ukubana size khona ngale eHarare mhlaka 2 ukuze sizochasisa ngokugcweleyo ngodaba lwethu.
Kuyini elikukhangeleleyo lina njalo kulomthetho na okhona ongalihlanganisa lani lalabo abanye abavotayo besebenzisa iposi?
Khangele ukubana siye khona ngale eHarare eviki elizayo siyehlangana leportfolio yeJustice Legal and Parliamentary Affairs sichasise kabanzi ngepetition yethu esayihambisa khona ngale ePhalamende. So esikukhangeleleyo thina ngepetition yethu leyo ukubana usection 73 we-Electoral Act ovumela amapholisa lamasosha kanye lezisebenzi zeZimbabwe esebenzela phandle kwelizwe ikakhulu kuma-embassy ukubana zivote kuqala nge-postal voting uguqulwe ukuze ama-journalist labo babe ngabantu abenelisa ukubana bavote labo ngaleso isikhathi, ngoba ama-journalist ngabantu abasebenza nzima ukuthi ngesikhathi sokhetho babe ngalaso isikhathi sokubana bayivota. Okunye njalo ukuthi babe besebenzela endaweni lapho kungela ama-polling station abo khona, ngoba sikunanzelayo ukuba lapha eZimbabwe umuntu uvotela ku-polling station yakhe. So nxa usuthe wasuswa wena uhlala eCholojo wayasebenzela koBulawayo kutsho ukuthi wena awusenelisi ukuthi uvote. So esikukhangeleyo ukubana umthetho lo uguqulwe intatheli izindaba zithole leli thuba okubana zivote, ngoba esikhathini esiningi bezivele zingavoti kuwo wonke ama-elections ebesenziwa kuleli eleZimbabwe.
Lo ke ngumandla Juma intathele izindaba yakobulawayo ixoke logalena gumede sayithi ecincweni ekhona ngale kobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, intengo yamaqanda ekade siqonge okwamagama khonapha eMelika ibikwa isisehla kancane, kodwa kubikwa kuzathatha inyanga ezingaba ngezine kumbe eziyisithupha ukuthi umehluko wale ntengo ibonakale emavinkilini kubathengi. Inhlanganiso yezindaba iReuters News Agency ibika ukubana intengo ibisikhuphuke ngesilinganiso sokwedlula kabili 138% kudazeni ngayinye, okubangelwe yikuqhamuka komkhuhlane we-bird flu. Inani labafileyo kusehlakalo sokudutshulwa ngomunye undoda ovuke ubhova ngomgqibelo edolobheni leLos Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika seliqonge laya kwabalishumi lanye ngemva kokutshona koyedwa kube linyazwe kakubi kulesi sehlakalo. Kuthi intatheli zindaba zakwele Cameroon zitshayele ihlombe omunye wazo uMartinez Zogo othunjwe ngolwesibili kweviki edlileyo wazobonakala esefile ngemva kwensuku ezinhlanu. Inhlanganiso manyana wayintathela izindaba kulelo lizwe ichaza ukuba lesi yisenzo sokubulala ngocuku okwenziwe uZogo obele minyaka engamashumi amahlanu lanye yokuzalwa. Osomabhizimusi abakuhlangothi lokulungiswa kwempahla babika ukubana basebenza nzima ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, okuyikho njalo okwenza ukuba impahla ezilutshwane ezilungiswa elizweni zigcine zithengiswa ngentengo ephezulu. ugatsha lukahulumende olubona ngokulungiswa kwempahla kanye lokuthengiselana luthi uhulumende usehlele inhlelo ezizakwenza ukubana imali yakwamanye amazwe itholakale kwabalungisa impahla lula. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuguguteka kwesimo somnotho eZimbabwe kubangelwa ikwehla kwesilinganiso sempahla ezilungiswayo elizweni okubuya kudale ukusilela kwemisebenzi elizweni jikelele ngoba kuqhatshwe abantu abalutshwane. Ukwehla kwempahla elungiswa elizweni kutsho ukwehla kwesilinganiso sempahla ezizathengiswa phandle kwelizwe, ngakho ke le mali evela kwamanye amazwe engena elizweni iyakwehla njalo. Unkosikazi Wayne Khumalo olungisa impahla ekobulawayo uchasisa ngenhlupho ahlangana lazo ekusebenzeni kwabo.
Ingxaki enkulu yokuselela kwe-foreign currency in the manufacturing industry. Ama-raw materials ethu nxa siwathenga siafuna strictly i-foreign currency, kodwa thina ngapha nxa sesitrader sesibhadalisa we accept le mali yalapha elizweni. Lokhu kusenza kube nzima kithi ukuthi sithi increase our production, sigcina sesikukapacity efanayo loba kumbe kuleya besingani isiyehlile. Okunye njalo kuluhlupho i-issue nale e-fuel, ama-prices angekho stable angahlalisekanga. Lokhu kugcina ukusenza vele siphazamiseke emsebenzini yethu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, i-NUST, uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kwesilinganiso sempahla elungiswa elizweni.
Ukuthi nxa impahla ezenziwe elizweni yakithi zincipha, kutsho ukuthi zona lezi ezilutshwane ziyabe zisele zizamele into engingazikhuphuki ukuze kube lalokho esingakuthi i-rationing, kube lokwabelana kwempahla ezilutshwane. Lapho kutholakala khona kule mpahla ezilutshwane kulabantu abaningi abazifunayo, okuvamileyo ukuthi intengo yalezo mpahla iyakhuphuka. Ngakhungelwa kakhulu kuswelakalo imali yangaphandle. Imali yangaphandle iswelakala ngoba nathi impahla esizithengisa kwamanye amazwe zilakho ukwehla ngenxa yokuthi isimo somnotho umhlaba wonke jikelele singathi sinciphile. Ngakho-ke
umnumzana Winston Babbage, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eye-Commodities Zimbabwe Commercial Farmers Union, uthi kuyadingeka ukuqiniswa kokuhlola lokusetshenziswa kwemali ekhangelelwe ukufakwa nguhulumende kuzibanga zonke zokwenziwa kwempahla elizweni.
As farmers in the productive sector and have been the main pullers in the foreign currency earnings,
njengabalimi abakuhlangothi lokwenza impahla njalo siyinsika eletha imali yangaphandle elizweni, siyasamukela isinqumo sikahulumende sokuthuthukisa ukwenziwa kwempahla elizweni, njalo lokhu kuzehlisa impahla ezithengwayo ezivela kwamanye amazwe. Kodwa sikhangelele ukuthi kufanele kuthuthukiswe imali leyi kuzigaba zonke zokwenziwa kwempahla.
Umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwempahla kanye lokuthengiselana, unkosikazi Sekhaya Nzenza, ekhuluma lephephandaba le-Newsday, uchaze ukuba uhulumende selungisa inhlelo ezizakwenza ukuthi imali yakwamanye amazwe itholakale kwabalungisa impahla. Wengeze ngokuthi uhulumende uyananzelela ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yangaphandle emkambo omnyama ngentengo ephezulu, kungakho sehlele ukuba imali yangaphandle itholakale lula kwabenza impahla. Lokhu kuhlose ukuthuthukisa ukulungiswa kwempahla elizweni njalo kwehlise ukuthengwa kwempahla kwamanye amazwe. Okwakhathesi idola elilodwa eleMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-1100 Zimdollars. Emkambo ongekho emthethweni kodwa emkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithengwa ngamadola angaphansi kwenkulungwane, i-850 Zimdollars. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, unkosikazi Priscilla Chigumba, uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akula lutho ngaphandle kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UChigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ilanga selibekiwe kuyabe sokuyikulinda ukhetho bese kuphikiswa impumela yalo. ngesizwe amazwi kaChikumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' rolls, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the point. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what is at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
Okay, tsolo setuzana ngoba nxa umongameli esesayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation awusoze kumiswe ukhetho kutsho uChikumba. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ya, ngibona ukhetho lolu olwalonyaka ka-2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nokhetho oluzakuba lodlalela kakhulu ngoba abantu abaningi bazodile, kukanti-ke nalaba abakuphawa nabo bayafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenza kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi kukhanyinganiselenyambile inhliziyo, ngalokho ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo, kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlalela abantu bahamba bayevota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe namabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi njalo. Abantu bakithi bebe unkulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokho esiyasikubone ngqaso kusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho
phansi lapha? Akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu bezimbabwe bavile bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxa sithiyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi iwiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga njengobani usitsho. Ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba nokhetho, kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubele ama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ngokuthi hayi, we have a weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana leZANU-PF, ngoba ngibona ngani uhulumente okhona le party ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo, laba ababaphikisayo ngabaqinanga, ngoba kabanazo inhlelo kanye kanye eziyizona ezingahuga abantu. Abalazi, kabenzi lutho. Mami ngathi ngikhulume kabalaluthi abalenzayo. Ingozi-ke leyo eliyibonayo ku-opholisini yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamina. Pho ngalokho nxa kungasayenzakalanga lokho, bonani kuzawuba le nkinga kakhulu.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda ngocubungula izombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uMpractice Jeremiah.